Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga u-Evans Zininga ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesine mhla ka-2 Nhlangula 2023 ngu-Gaino Gumede Saidi endabeni zethu namhla.
Kuzabanzima ukuthi ama-NGO asebenze kalula phakathi kwesigaba, phakathi kwabantu, ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla amaningi kakhulu kuministry.
Uzulu weZimbabwe uveza imbono ehlukeneyo ngokupasiswa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Bill lidale le-Senate izolo.
The government of Zimbabwe has stated on numerous occasions its readiness not only to welcome but also to facilitate those Z-holders who wish to return to Zimbabwe. In order to adequately prepare to do so.
Ummeli weZimbabwe kwele South Africa uthi ihofisi yakhe isilungele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ukubuyela ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Amanye amalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asemangalele inkokheli yebandla egoqelwa umnumzana Douglas Monzora emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe uveza imbono ehlukeneyo ngokupasiswa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill lidale le-Senate izolo. Ibhili le isimelele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ayisayine ibise siba ngumthetho opheleleyo ozahle uqale ukusebenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo usolwa ngabaningi abagoqela abakumabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo besithi uzaphambanisa ukuba abantu bakhulume bekhululekile kanye lokuncedwa kwalabo abakade bethola usizo kulezi nhlanganiso. Amalunga edayela ephalamende nabalwela ilungelo loluntu bathi lumthetho uzakwenza ukuba inhlanganiso ezizimeleyo njalo ezicatshangelwa ukuba zwilisa uhulumende zimise umsebenzi. Abebandla le-ZANU-PF bona bathi uzancedisa ukulwisana nalabo abacatsha ngalezi nhlanganiso ekuphazamiseni ukuthula eZimbabwe bephambana lemithetho yelizwe. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi umthetho lo utshengisa ukuba amalungelo kaZulu awasananzwa elizweni.
IZimbabwe singenile ku-defacto one party state and isiqedisa ukungena de jure one party state ebesivele silakho iZANU-PF ifuna ukuba isebenze iyodwa iyo yodwa ibandla ke elivunyelwa iZimbabwe iyo i-defacto. Kodwa kathe sebehambe bayakwenza ukube kube semthethweni. So i-creation of a one party state sebeyifake yaba semthethweni sokudijure. IZimbabwe is now a dijure one party state.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewangi edayela ephalamende umnumzana Daniel Molokele.
Kuzabanzima ukuthi ama-NGO asebenze kalula phakathi kwesigaba, phakathi kwabantu, ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla amaningi kakhulu kuministry ukuthi akwanise ukuregister inhlanganiso. Akwanise futhi kuzidirejesta.
Umolokeli uqhubeke esithi uthemba ukuba kuza kuba lendlela zokuba ungapasiswa ngumongameli.
Ngibona kungumthetho omubi kakhulu, usiya ngami haba umthetho lo awudluli ephalamendeni ngoba ungumthetho ozabisela iZimbabwe emuva kakhulu, ikakhulu uma sikhuluma ngendaba ze-democracy. So mina personally I'm 100% opposed to private voluntary organization amendment bill. Ungumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabwe.
Umsekeli weZANU-PF njalo eku-Central Committee yebandla leli umnumzana Munashe Mtutsa uthi ibandla leZANU-PF lizanqoba ukhetho kungelani lemthetho eselizweni.
Usekelo kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla leZANU-PF. IZANU-PF libandla elithwele izifiso zabantu, IZANU-PF libandla elithwele izifiso lezinqumo zenkululeko lempi yenkululeko. Yikho nje abantu bele that connection lebandla elaletha inkululeko.
Umsekeli kaMphathi Ntambo ozokwethula kwembiko uMnumzana Kindness Barasa utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo ezilandela imithetho yelizwe kazisoze zifamaniseke umsebenzi loba ukuvalwa ngakho-ke zingesabi lutho. Uhlangothi lukahulumende weMelika olunikeza inhlanganiso eziningi kwele Zimbabwe usizo lwemali olwe-United States Agency for International Development USAID luthi lumthetho uzaphazamisa umsebenzi walo ngendlela eziningi. Okwamanje i-USAID isinikeze uzulu weZimbabwe usizo olufika amabhiliyoni amane lengxenye amadola eMelika, 4.5 billion US dollars kusukela ngomnyaka 1980. Lokhu kusekelwe ngumanye wenhlanganiso ezizimeleyo oweZimbabwe Human Rights NGO Forum othi lumthetho ulakho ukwenza ukuba ilizwe liswele izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka nxa usuqalile ukusebenza. Umthetho lo uzanikeza uhulumende amandla okuba avale inhlanganiso acabangela ukuba zifuna ukwenza umsebenzi ongahambelani nalokho ezikumelayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Ummeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe isilungele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ukubuyela ekhaya nxa ama-permit azo angesulwa ngoNhlangula. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba ePretoria lamhlanje, ummeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadiripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini be-internet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza, wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
UMnumzana Hamadiripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokhu kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi okuhambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo, ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ama-programs angaka lokhu zababalazo. Bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu. Okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule nhlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from this site bakwazi ukufika abangene isikolo bengahluphekanga, mina ngibona ngani sengijabulele kakhulu lokho.
UMnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho, laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyi-Boots, i-Boots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya, isithunzi sabo sihlangene, hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi i-embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa-ke sinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jabunyathi uthi lobanje elemukela leli nyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Kodwa kunento leyo yokuthi yini ebangela ukuthi abantu babaleke emizini yabo bazo into yodlame, into leyo imele ilungiswe.
because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala ngobabhadla phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into yomnotho, but into engakumele ilungise ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxothwa kwabezimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwandaba ngomabasa. Ingcitshi zithi ungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxothwa kwabezimbabwe laba, kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxothwa kwabo, kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Melesulo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Amanye amalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asemangalele kumthethwandaba inkokheli yaleli bandla ehlanganisela umnumzana Douglas Monzora loMorgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya. Amalunga la athi baphikisa ubukhokheli bukaMonzora abathi gabukho emthethweni. Amalunga la agoqela umnumzana Elias Mutsuri ongelinye lamalunga asungula ibandla le-MDC endawonye lomnumzana lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC kwele Melika.
Okokuqala, thina singama-members, ama-bona fide members awe-MDC. Abanye bethu abafana labo engineer Elias Mutsuri babekhona from ekuqaleni ngo-1999 iparty ibandla le-MDC lifonywa. So siyazi ukubana ibandla le-MDC ukufonywa kwalo libandla elaqalwa ukumela izifiso zabantu lokulwela amalungelo abantu elizweni leZimbabwe, and libandla eli organizwe around abantu ibona abadecidayo i-leadership eyomhlangano. It's not the other way around ukuthi i-leadership ye-decidayo ukuthi ngabobani okumele babe sebandleni. So okwenzakalayo ukuthi since ukushona kukaMorgan Tsvangirai akulanto nje ebisenziwa ngendlela laphana. Waqala ngoChamisa engalandeli i-constitution yethu, wafosela ukutake over iparty emngcwabeni kaMorgan Tsvangirai okungekho emthethweni. Ibandla laya kwezomthetho ndaba laya faka i-complaint, i-Supreme Court yagcina irulile ukubana uChamisa wangena ngendlela engasiyo evunyelwe yi-constitution ye-MDC. Therefore kumele i-MDC ibuyele iyekwenza i-extraordinary congress according to i-constitution yayo ukwenzela ukukhetha-ke umuntu ozoba ngu-acting president, alungise-ke i-congress ukuthi yenzakale, and then i-congress le ingenzakala bese kukhethwa-ke ozoba ngumongameli.
Osokukhathaza kathesi sokwangena uMonzora,
indlela uMonzora angene ngayo la ayikho, akusiyo indlela esingathi ivunyelwa yi-constitution yethu, njalo akusiyo indlela i-Supreme Court judgment eyathi senze ngakhona izinto. So uMonzora laye uye wayenza the same thing enziwa ngoShamisa, instead of ukuthi aqoxe ama-structures abe yiwona aya ku-Congress avotele umongameli. UMonzora into ayenzileyo uqoxe abangane bakhe wathi yibo asebeyi-National Council, wasesithi leyo National Council yiyo-ke simkhethile ukuthi abe ngu-president, and akuvumelekile lokhu constitution yethu ama-structures yiwakhethayo ngoba yiwo aya ku-Congress. So thina sizamile ukuxazulula udaba lolu internal, simazisa ukuthi into azenzayo azikho emthethweni ku-constitution yethu. Yena instead of ukuthi akhulumisane lathi azwe kahle ukuthi singakulungisa njani lokhu, yena wasekhetha ukusi-suspend. So siba yi-7 sasuspendwa, and bekumele ukuthi kubizwa ama-hearing siyohlaliswa phansi sithoniswe e-Harvest House ukuthi asilalele umthetho kaMonzora. So thina sithe hayi cha, Monzora okokuqala awusopresident wethu wena ngoba ukhethwanga ngendlela okumele ukuthi ngabe wakhethwa ngakhona, and sibone ukuthi kungangcono sidinge i-protection from ama-courts ngoba uMonzora inhloso yakhe ukuthi asi-abuse njengama-members awumhlangano ukuthi silandele okufunwa nguye ngaphandle kwe-constitution.
Ngokumhambisa phambili lendabuko umthethwandaba yipi impumela elifisa ukuyibona
welo wokuqala sifuna ukuthi i-court i-offer i-cease and desist order ukuthi Monzora ayekele ukuqhubeka emascarada as u-president wepharty yena engazange avotelwe okwesibili sifuna ukuthi uMonzora i-court ingamnikezi i-power yokuthi abuse i-MDC yena engazange avotelwe ngabantu
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo sewebandla leMDC kwele Melika exoxa leStudio 7 eseVirginia khona pha kwele Melika sibe saxoxa lesikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube othe lokho okwenziwa ngamalunga la ukuchithela abantu isikhathi ngoba umnumzana Monzora wakhethwa ngamalunga ebandla labo
Silokudana kakhulu njengebandla le Movement for Democratic Change ukuthi amalunga amadala afana labo babo umdzuri bayaba lesikhathi sokuthi badlale amadlwane besenza into abayaziyo ukuthi ayisebenzi bekhasela eziko nje bezikipa inhlonipho bezinqunula ebantwini ngento engekho iqiniso bayalazi ukuthi ubaba uMonzora wakhethwa ngokusemthethweni kuCongress yethu ekhona ekade ikhona njalo abakunanzelelayo kungananzelelwa ngumuntu wonke ukuthi amaCongress eMDC aya ephucuka esiba ngcono akusabi lobudlwangu dlwangu akusabi nje lento ezithile ezithizeno ngathi lezi kazihambisani le democracy abantu benza intando yabo bayenza ama nominations iningi lakhona liphuma umuntu ezimele yedwa kungela ophikisayo yikho kwenza zakala kuso isihlalo mhlawumbe sasingafuna ngubaba uMdzuri ngoba upresident wakhethwa kungelo phikisayo ubaba uMdzuri akula ngisho umuntu oyedwa weMDC labonabo akade labo esenza umbuthano wakhe wabona izindaba abazange bakwanisa ukuthi babe lezibindi nje zokuthi bakhulume ngoba bekwazi ukuthi ubukhokheli bukaMdzuri abucaci asiyo umuntu ongakhokheli bandla kodwa namuhla qi sebe siya kubona izindaba sebe siya ebantwaneni bezimbabwe nje besiyadla ala ngabo bese yadlala ngengqondo zabo thina
umnomzana witness dube isikhulumeli sebandla le MDC esixoxela ye eSharare wesivela kwamanye amazwe ngamafichane uMongameli Joe Biden wele Melika uhlangene lomlawuli wedale lePhalamende webandla lamaRepublicans uHouse Speaker Kevin McCarthy izolo behlaziya ngesikweleti selizwe ebuzwa zintatheli izindaba ngemva kwalumhlangano uMcCarthy uthe lezi nkulumo zihambe kuhle ePhilippines selinikeze imvumo abebutho lakwele Melika ukuthi angene ezinkambeni eziningi zabebutho elizweni lelo ukuze ancedise ukulolonga amasotsha ngesikhathi lelo lizwe libhekane lokwethuselwa ngele China. Lesi sivumelwano senziwe kwethekeleleni kukomphathintambo wezomvikela kwele Melika, umnumzana Lloyd Austin, okwensuku ezimbili kwele Philippines. Umongameli Alexander Lukashenko obekwele Zimbabwe kwensuku ezintathu wethulele ilizwe amathalakitha ama-combined harvesters lokunye okungaziwa ukuba kuzathathwa ngubani. Uhulumende uthi konke lokhu kuphansi kohlelo olule sikhathi lwasungulwa eZimbabwe olwemtshina yokulima. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma ilunga lezanu PF kanye lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika uChuma usungula lingxoxo
Sukela sisiba lobudlelwane le Belarus ngo 2019 sibonile untshintsho olwenzakeleyo ukubana bese kusiba le mechanization ehlangothini lwe agriculture kithi nga siyakwazi ukubana sithole i-high yield ku-agriculture bekufuze vele sihambe ngomgwaqona lo owe-mechanization ukuthi sibe leqiniso ukubana ama-yields ethu per hectare ayakhula and lokhu kwenzakala alisebenzisa imitshina and ilizwe leBelarus lilazo into ezisidingayo sabona amatrakitha ama-combined harvester lento ezingeneyo ezabuya zazoncedisa ngo-2019 ini kwapana sisiba lobudlelwano nalwana ngemva kokubana umongameli ethe wayavakasha elizwe lonalela lakathe sibonile futhi ukomishina futhi imichini eminingi etshiyeneyo oguqela amatrakita nalawa amagombane avesi lezinto ezinjalo nxa ukhangele ngohlangothi lonalolu olwentuduko angiboni ungasola into enjalo kusola nje umuntu oyabe engafuni ubana kuphumelele into lokhu efundi kunasibesi lokhu sisebenzisa amakhuba akudala kodwa ngendlela ye-mechanization yibudlelwano oburayithi kakhulu sibili obubenefita ilizwe lezimbabwe at the end of the day.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Golide ukuthi singenise ubaba uDan Moyo. Moyo uyamuzwa lapho Golide uyakhuluma welibonani kuyaphumani khonapho
okokuqala kumele siqale sizibuze ukuthi uLukashenko ngumuntu onjani. ULukashenko uyi-dictator urana i-authoritarian government eBelarus and akakufihli uzibiza yena uzibiza the last dictator in Europe and umuntu onjalo ukuthi thina sibe lobudlelwane laye sivele thina silenkinga zethu ezikhangelelane lokuthi umbuso weZimbabwe lawo uquestionable ngoba iZanu PF ilama tendencies awe dictatorship afana lo layo uLukashenko so singathi nje yikho lokhu abathi threads of the same feather flock together. So in terms of izinto eziletwa nguLukashenko ezikhulunywa ngoGolide la ezifana le machinery equipment lama bus la lokhu kunye seke sasezwa ukukhulunywa we don't know ama underlying details ama agreement lawo ukuthi yena uLukashenko uthola ini in return. Khona manje siyazi ukuthi usupportana le Russia e-invade i-Ukraine, a sovereign country i-Ukraine, and uLukashenko ngomunye walabo abahlana lo Putin ukuthi baqhubeke ngokulwisana le-Ukraine over nothing at all just because iRussia ifuna ukuyexpanda i-territory yayo. So iZimbabwe sihlala sikhomplaina ngama-sanctions kodwa izinto ezifana lalezi ubudlelwano obunje nje yizo izinto ezenza ukuthi ama-sanctions aqhubekele phambili ngoba awekho amazwe a-progressive angavumelana lokuthi iZimbabwe ibidlelana labantu abafana loLukashenko.
Uyamuzwa lapho-ke Golide yakhuluma umoyo uthi hayi bantu phela lezi zimbila zantabani so-ke ngabantu abancindezela uZulu lezinto ezinjalo so badla ndawonye.
Ngizakubuyisela emuva emnyakeni ubaba uMandela United States of America ebuzwa ngendaba ukubana indaba eSouth Africa ibinomdlelwano labantu abanjabo lokuzen Fidel Castro labantu abanjeyana kukhangeleka ukuthi ona njengabantu ade bengaphathi kuhle ezindaweni ezine waphendula wathi kona the problem isingizwa wathi the problem with you is that you want to make your enemies our enemies and it's not necessarily that way. They can be your enemies but they are not our enemies. They've supported our struggle not only through moral support but they've also availed resources to our disposal so that we fight this war of apartheid. So kuyafana nakhona oso khulunywa ngumfowethu uMoyo ubana kumbe ulokuzeni umongameli weBelarus angabe elama problems angabe elawo e-Europe ngale asingeni ndawo thina thina lapha siyenza i-TCCs into ethi khona what are we getting out of ubudlelwano bethu leBelarus hatshi bani iBelarus idlelana njani nabanye abantu kanti sisekhuluma ngendaba eRussia le Ukraine. Siyakwazi ukubana iRussia indaba yabo yaqala kudala some years ago maybe even 20 years ago. So ukuthi bona badlelana njani ngale thina kasingeni ndawo thina esikufunayo yikuthi bona sibe lokuthuthuka esigabeni se-agriculture ngayo.
Ye khona-ke baba Moyo amatrakita lawa vele ayangaphi azuzwa mbani njalo lokuthi vele izivumelwano zangkhona zime kanje lizwe kuthiwa baba Moyo.
Mina angazi noma ubuza uGolide ngoba mina ngokwazi kwami izinto lezi ngabuza umphakathi ukuthi ngakobani asebetholile lamatrakita is very shady so akukho clear vele lokuthi adistributwa ngalophi uhlobo and obviously it's on partisan lines wathola ukuthi abantu bezanu yibo abawatholayo and lakhona futhi only a few of them abadlelana lalabo ababusayo.
Nanto kulambo daba Golide
ama-tractor lawana aya kuma-commercial farmers and akukhethelekile ukubana umuntu ngubani nxa sesibuya edabeni olunjalo sikhuluma kunje so bakhona abanye abantu abakwi-opposition abathathayo amaplazi lana amakhulu abanye bangikhona yena le imishini yabo yayo kuqala ngo-2019 abana balayo emaplazini yabo yinto kuphela abangatshelani iqiniso abantu bona labana njengoba nje baqhambela namanga even sikhuluma ngodaba lwamaplazi abanye babesithi hayi into zezanu lezi lingangeni lingathathi kodwa abanye babo especially abakhulu babo bathatha amaplazi balawo kanti sikhuluma
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU PF lo mnumzana ngiyaxolisa lo mnumzana Dan Moyo okubandla le MDC bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthakazelele usuku lwakhe lokuzalwa namhla efikisa iminyaka engamashumi amane lanhlanu 45 eloba enkundleni yakhe yeTwitter uChamisa uthe usuku lolu luza lotshintsho lentokozo. Umnumzana Chamisa ucele abangane bakhe ukuthi bamncedise ukukhulekela inhlakanipho ukuze abe ngumholi othembakeleyo njalo osebenza gadalala. Abantu abaningi abagoqela bebandla lakhe bamenzele amhlophe bamthembisa ukumvotela ukuze anqobe umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluzayo. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Edwin Dlovu ongukhansila wakobulawayo yena othi bayajabula ndawonye lomkhokheli wabo namhla.
Lamhlanje lilanga elikhulu, siyathokoza, siyajabula, kuyinto enhle kakhulu umongameli webandla lethu le-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, wenelise iminyaka engamashumi amane lanhlanu 45 years. Siyathokoza kakhulu, sithi thina kuyisiqalo ke sokuthokoza kwela lo mnyaka ka-2023 esasingene kiwo, ngoba sikhangelela ukuthi ngemva kokuba umongameleni elisele iminyaka ukhetho luzabuya ke ngontulikazi ke kumbe ngo-August. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lizanqoba okumangalisayo umongameli wethu ahambe e-State House. Yikho sithokoza laye-ke ilanga lakhe lokuzalwa, ikanti-ke sisithi thina yisiqalo-ke sokuthokoza kuyena lo mnyaka. Kuyinto enhle kakhulu, sijabula laye ukaChamisa, sijabula lemuli yakhe, sijabula lozulu weZimbabwe wonke jikelele. Lamhlanje lilanga elikhulu-ke umongameli wethu enelisa khona-ke iminyaka engamashumi amane lanhlanu.
Abanye babandlovu bathi uChamisa engaba losekelo abuye abe lokuhlakanipha akukhulekelayo, kodwa nxa lingelazo ingatsha zebandla elizweni jikelele esingathi ngama-structures ngesiNgisi, lidlala njengesikhathi kalisoze liyinqobe kulolu khetho.
Nxa kuyiwa ekhethweni ke lwelizwe, kukhethwa ama-councillors, kukhethwa amalunga edale lephalamende, ama-senators lomongameli, kakusebenzi ama-structures, kodwa ke kusebenza ke i-voters roll, abantu abayenelisa ukubhalisa amagama ukuthi bahambe ke bayekhetha bayevota. Yikho ke siyakwenza khona lokho, abantu siyabarejista. Ngikhuluma kunje ke mina njengokhansela kakawadi 80 kobulawayo, kusukela umnyaka nalo uqala kufika lamhlanje sengihambe labantu ke abafika i-150 ukuyabhalisa amagama ukuthi benelise ukuvota. Njengebandla ke sizilungiselele abantu baye babhalisa, sesigijimela lona leli nani esilifunayo ngoba sifuna i-6 million votes. Babhalisa abantu njalo siyalethemba lokuthi umongameli wethu ke uzanqoba ke ulobuhlakaniphi, ulobuciko obukhulu kakhulu. Okusimangalisayo nje, okusihlekisayo yikuthi ke ibandla leZANU PF esikhathini esiningi yilo elikhala ngokuthi ama-structures e-CCC kabonakali lifuna ukwazi ama-structures ethu, kambe lifuna ukuwasa ngaphi?
Umnumzana Edwin Dlovu ngukhansila wakobulawayo olilunga le-CCC. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America
silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Belilalele umsakazo we-Studio 7 ye-Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.